uZulu wakobulawayo lezinye ingcwethi zezempila kahle zithi okunye okungabe kubangela ukukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19 yikuba sokuyisikhathi sekhefu lekhisimusi lapho abantu abavakatshela izihlobo. Umnumzana Senzo Ndimande isakhamuzi sakobulawayo uthi eyinye imbangela yokuba abantu sebeyekethisa ukuzivikela.
Abantu abasalandeli izixwayiso social distancing, kugqoka amamaski, kusanitizer sebesenza santando kanye futhi lokuthi sikhangela kusuke i-festive season abantu bathabile, abantu bathravela kakhulu and njalo nxa bakhangele indlela zokuhambisa ezi-approves zintutshwane so abantu bahamba kakhulu ngala ma-wonder feet bahamba beminyezeleni njalo akugqokwa amamaski vele abalandaba lento eziningi akusanitizer so kunzima ukuthi sikontrole ama-cases lawa nxa kunje azaqhubeka ekhwela ama-cases.
Unkosikazi Helen Dube isakhamuzi sakobulawayo yena usola abantu abaziphatha ngayo.
Engikubonayo ukuthi utshintsho lwalethwa yi-COVID-19 lokhu esingakaze vele siluthathe silwenze lube more practical. Njalo ezikolo lapha yebo kambe bengabe begeza izandla nxa bengena kodwa the moment abantwana betshayisa sebebuyelelana futhi behamba bengama-groups bekhiphe ama-mask laku-transport babevele bepakitshiwe baba baningi. Okunye futhi okwenza ama-cases la aqiniseke ukuthi uhulumende laye kazange ayenze i-effort yokuthi ayehlise umemetheka kwe-COVID-19 because ema-banks lokho kulama-queues ukuze ukho lokho kulama-queues. Ukuthi ngabe uhulumende layo yathatha iziqondiso ezifaneleyo ngabe umkhuhlane lo uyayehla.
Udokotela Rogers Shoshori Magigo uthi ukuvulwa kwemingcele ngeyinye imbangela.
Lokhu besikukhangelele ngenxa yokuthi mhla ka 1 December we opened the borders and abantu baqalisa ukumuva between the borders. Okukhulu okumele sikunanzelele, ngikhulumela eZimbabwe, one COVID test yenza $60. Noma even mina njengodokotela angikwanise, ngibe sengicabanga abanye abangabe behlawulwa imali engani imfitshane ukudlule yami. Abantu laba ngeke bayenza ama-COVID test. So ekugcineni abantu bayathenga ama-COVID test, mhlawumbe umuntu positive esiyafika ngale ethelela abanye, nxa ebuya ngapha ethelela abanye. So ngezinye indlela sesinika abantu passport to spread the condition.
EleZimbabwe selilabantu abangaphezulu kwamachumi enkulungwane 11,749 abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. IMashonaland and West ikhokhela ngabantu abalikhulu lanye i-101 ilandelwa yeBulawayo ebilabantu abangamachumi ayisithupha lantathu i-63. Ababhubhileyo izolo bathathu kuphela. Abezempilakahle bathi inhlawulo yokuhlolwa ukuze umuntu athole incwadi loba isertifikethi yokuthi akala COVID-19 iphezulu kakhulu ingamadola angamachumi ayisithupha eMelika i-$60 okuyimali engeneliswa ngabaningi kungakho abantu sebesebenzisa incwadi zokuhlolwa ezamanga ezokuzibazela lapho umuntu ayabe ehlawule loba amadola amahlanu. Uhulumende ngakwelakhe icele uthi usebenzelana lenhlanganiso ezithize ezigoqela i-Vaccine Global yona ezasebenza lalaba abahlola abantu ukuthi kube khona ukuzaveza impumela zokuhlolwa ukuba ngezi qondileyo na. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.